ongenzakala ukuthi liza reduce udubo lolu ngoba owuningi esikuthengayo khathesi sikuthenga eSouth Africa up to about 65% yama imports ethu sithenga eSouth Africa. So uza kunceda ukuthi sibe ne-currency esingathi i-currency estable, i-currency etholakala lula ukuthi abantu bethola i-currency le eSouth Africa, kodwa akuqeda udubo lwemali. Udubo lwemali lapha eZimbabwe luzaqedwa nxa kuyukuthi i-economy isiqalise ukusebenza above 60% i-manufacturing nama-exports.
Sike saxoxa lo msekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube othi yena ukuze ilizwe leZimbabwe lingene kumanyano we-Rand Union kumele liqale libe le mali yalo yona engekhoyo. Ubona ungani lokhu kuzakhuthaza na uhulumende ukuthi adinge indlela yokubana kube le dola leZimbabwe?
Ungabakhuthaza sikele ukuthi badinge indlela leyo, kodwa okumele basebenze ukuthi wenzakale ukuthi abantu babe nethemba ku-currency ezabuya eZimbabwe. Udubo esinalo khathethi yikuthi abantu abalathemba nama-economy managers esilawo uhulumende esinayo khathethi ukuthi uzavuselela izinto. Yikho ukubona abantu zalo ukuthi i-bond, yikho ukubona ukule three-tier pricing, yikungabi nethemba ku-currency esiyisebenzisayo. So okumele kwenzakale yikuthi kumele kube nama-confidence building measures uhulumende azasebenzisa ukuthi abantu babe nethemba sikule era ukuthi i-currency esizayisebenzisa kusukela khathethi i-currency e-stable, i-currency esingathi esekelwe ngamanye ama-currency anjengerandi. Xa ithemba leli lingekhoyo ebantwini, ubona njengalo indlela zabo zonke ziyathabalala.
Sike sezwa abanye besithi udubo lokusilela kwemali emabhanga lungani luba nganeno, kodwa ngakwelinye icele sisizwa kuthiwa kwamanye amadolobho amancane afana leGwanda amafutha emota i-petrol ayisekho. Kungakuhamba njani?
Bota-bota eHarare lapha emalanga adluleyo uhlanganisela izolo bengibona futhi ukuthi amafutha awemota aweqalisa ukuthi asilele amagaraji bebengafuni ukuthi enzi ama-electronic payments iswayipu kumbe i-eco cash kumbe i-telecash bebefuna i-cash kuphela lapho esithole amafutha emota khona. So sitho ukuthi sinedubo esinalo elokuthi into azihambe kuhle kwi-economy yethu, yikho esiwukhangelele ukuthi uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi engenza njani ukuthi into ezinjengamafutha emota zingasimeli ngoba uze ukuthi intengo yamanye ama-products ikhwele.